Lengcazelo iza ngesikhathi uZulu labamabandla ezombusazwe bekhalaza ngokuphuza kwabeZEC ukutholisa abamabandla kanye loZulu i-voters roll, kodwa eyitholisa abakwamanye amazwe abanjengeBhilitani ngesikhatshana esifitshane. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uchasisa ukuthi umthetho uthini ngokutholakala kwe-voters roll.
I think in the next day or so you will see a list of all successfully nominated candidates presidential national.
Kunsukwana ezilandelayo lizobona amagama alabo abaphumelele ukwethula ingwalo zabo ku nominations court sebephuma kumaphepha ndaba akulele, ngoba umthetho utsho njalo ukuba kumele sikwenze lokho. Umthetho uthi wona ekukhitshweni kwamagama labo abazoncintisa kukhetho kugwalondaba lwe-Government Gazette kumele sibatholise leyo voters roll esiphelile njengokutsho umthetho.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba uZulu akazwisisi ngokumele kwenziwe ngabeZEC ukuthola lolo gwalo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Jenesani Ntungagwa.
Okwakuqala mina ngingathi khona kungaba lenkinga ukuthi iZEC sigcina siyikhangela ngani kumbeni singani elitist, kumbeni singathi inhlanganiso eyabantu abangafikekiyo, abangafikelekiyo. Khona ma iZEC ekwenzayo kuliqiniso, ukubona kwami akulalutho olubi, ngoba la isebenza lalaba abancithisayo ukuthi ibanike lelo ithuba le-information eyabiyiningi. Kodwa-ke lakho sinanzelela ukuthi ma siya kuma-election kwezinye isuku asithathe isikhathi ukukhangela izinto. Omunye lo munye usekhangelela ukuthi lami ngiyovotelwa. Sizathi seziphambili sithole ukuthi i-voters roll ibile nkinga zayo, kube nzima kumbeni kube yinto yokuphuza ukuthi inkinga lezi zikhulunywe.
Ubeka abeZEC umlandu uNtungagwa lokungatholisi ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu daba.
Indaba ye-voters roll izahlala ihlupha, ngoba ma ingachasanga kuhle akutsho futhi ukuthi iZEC yabe right. Khona kuyana yikho, ngoba umumo esikuwa ama-election ngumumo okuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa. Mina ubona kwami indaba ye-voters roll ihlupha khonapho, iZEC la kumele isebenze gadala lokwedlula lakho kukhona.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo adaniswa ukuthi i-voters roll ikhanya itholwa lula ngabebandla elibusayo, kodwa abeZEC bona bamangela ukuthi i-voters roll ehlelekileyo ayikabi khona. Ekhona etholwa nguZulu yiyona leyo alokhe besayisebenza ukukhipha konke okungamelanga kube khona. Bathi abazayithola kungelanhlawulo ngabancintisayo kukhetho abalamagama ayabe eselotshwe kugwalo olwe-Government Gazette. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.